Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kweze kusene mtuagazi ngolwesita chumshaka 29 kumpalagansi 2021 igama ngwentunga milinku mo ezi hamba pambili kupupe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Amapolisa anti uzulu kumele achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe $45,000. Ivandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2099 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yaku 4940. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bangu 32645. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 1855, kuthi abahlatshwe esibili bangu 2048. Amapolisa asexwayise uzulu kanye labo somabhizimusi ukuthi bengaze bagcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi weHarare othathelwe $45,000 emoteni ngomvulo. Amapolisa athi usomabhizimusi lo wakhonjelwa ngombhobho izigebengu eserobhodini zasezimhudula zamjikela phandle kwemota zahluthuna imali izanyamalala. Ubugebengu obunje lobo kugqekeza ezindlini sobubhahile kakhulu kulezinsuku. Inengi lithi okudanisayo yikuthi amasotsha amele avikele umphakathi lawo alesandla kuzehlakalo lesi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenze kanzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo 45,000 noma $10 noma $1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho uqathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini ingavezwa bangayi ku Facebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinengangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenze kanzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Isingathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga.
Vele ngeke ukhuthaze abantu ukuthi bagcine imali ebhenki, ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. ungahambisa nje kumbe i-$1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha kule bank kuyakuthatha unguna phakade uza chichusa chicha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho ngoba sekwafa phela amabhenki lizwe lelibuswa kabe kakhulu iZanu PF siqede du ngakho ke kulengozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini kodwa ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki yingakho abantu bona bese bagcina izimali ezindlini ngoba bese sabe ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi ngakho abantu abazikhetheli ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini iyalahleka imali iyathathwa imali yibhenki ungabe usayithola njalo
izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni ungathini ngalokho
yekhona kunjalo siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile kanti ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele ngoba phela abantu bafanele bavikele ngamapolisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela nxa sekuyibo ababamba inkunzi abathathela abantu kubonisa ingozi enkulu kakhulu kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni yena basemandleni ukuze abantu bavikeleke ingozi enkulu leyo ngoba phela amasosha yi-alezikhali xa esebamba inkunzi kumisa kaba bantu ilizwe lelidi ukulungisiswa ngokuphangisa konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki politiki nxa ingazange yalungiswa ezomnotho ngeke zilunge ezomnotho zingalunganga imali kayisoziye emabhenki inkunzi izabe ibanjwa abantu besebelwa imali zabo ngakho ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe abalamabhizimusi asathuthukayo sebecele uhulumende ukuthi abasize ngemali yokuqinisa amabhizimusi abo kusungulwa nje umnyaka omutsha ngoba bedonse nzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokutshabalala nje komnotho omunye wabosomabhizimusi laba ngumnumzana Alec Ndlovu yena othi bekungelula lonyaka
umnyaka lo esiwugqibayo ube ngumnyaka onzima kakhulu ekwenzeni ibhizinis ngenxa yobhubhane lolo le-COVID-19 olwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa yi-lockdown okubangele ukuthi ama-businesses avalwe abantu bayahlala phansi kusesatshelwa ukuthi kungamemetheka phela lelo gcikwane so ukuvalwa kwama-businesses ukuvalwa kwama-borders ukuvalwa kwemisebenzi eminingi kakhulu kubangele ukubana abantu bahlale phansi and lokho kwenze ukuthi-ke ama-businesses amaningi alahlekelwa kakhulu elahlekelwa inzuzo elahlekelwa imali
ziyavulwa izikolo kunsukwana ezilandelayo ungathi ikhona yini imali
ziyavulwa izikolo baba ngeviki ezayo uhlupho olukhona yilo sibili lokuswela imali sananzelela ukuthi izikolo nxa zivula kuswelakala i-school fees kuswelakala ama-uniforms kuswelakala ingwalo lakho konke nje okunenginengi okuswelakala kulabanye abazayo begadiswa besiya izikolo ezingaphandle so isikhathi esiyakiswa isikhathi esiswela ukubana abantu babe le mali so i-challenge esihlangana layo sibile mboni nganti abazali abaningi sizabe siyilo hlupho lolo lokubana sivela ukhefu futhi lalo ebelichitha imali lanxa singazange sijabule njengalokho esikujayeleyo
kuyini elifisa kwenziwe nguhulumende okungenza impilo zenu lamabhizimusi enu athuthuke
impilo yethu baba yeyana kakhulu ekwenzeni amabhizinisi and nxa umnyaka uzaqalisa esikukhangeleleyo ukubana sizakuba lamathuba angcono akusebenza lokuthi senze inzuzo senze imali senze iprofit engcono sikhangelele ukuthi-ke uhulumende aqhubeke njengalokho sivela esikhathini lapho amabhizinisi akade evaliwe sikhalele ukuthi uhulumende ahlanyele ama-loan afake esingathi i-business support ngaphansi kogatsha lwe ministry SMEs okunje ngokubana ke siphiwe ama soft loans ukwenzela ukuthi abantu baqalise kabusha ama business ukwenzela ukuthi basebenze ngendlela eqondile ekhangelele ukuthi ke ama businesses zabo angaze aba kodwa aqhubekele phambili.
Umnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi. Uhulumende uke waphathisa amabhizimusi amancane ngemali lonyaka kodwa iningi lithi ayilethanga mahluko leyo mali ngoba ibingcosana nje. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaBishop Desmond Tutu kulandela ukubhubha kwakhe ngesonto. Ututu uchonese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Uzabekwa ngomgqibelo. Nangu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli kaDesmond Tutu osichile usithi intaba idikikile ilanga litshonile. Ngalokho mahlabe zulu sithi imuli yonke yeSouth Africa ayikhale ngethemba ngobubaba usebenzile njalo uNkulunkulu wamupha isikhathi eside isikhathi esiningi abantu abahle abaphili abadala bathi isitshe sihle asidleli kodwa siyabonga ubaba ufikise iminyaka 90 years waba le 20 years ekuthiwa ibonus. Yikho ke siyakwazi ubaba edelwele amalungelo abantu amalungelo ayinqaba. Siyakwazi mhlophe komunye umnyaka wathuka ngu-late president uMgabe njengoba sisazi ukuthi ubaba uMgabe wayeziphatha njani. Wayesesatshwa ngamanye ama-president labantu bonke kodwa ubaba umfundisi Bishop Desmond Tutu wamqonda amanqamu wathi hatshi bo ilandela umbuso okhululekileyo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanta ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Abizana uPF labo bathi bakhalanda wonye lomteni kaTutu. Bathi ube ngumuntu ohloniphekayo obedume kakhulu ngokulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla leZanu PF liqhube ugetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo phakathi kwenxabanxoza enkulu izolo amanye amalunga ekhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa iKroniko ithi ugetho lolu luqhutshwe kuhle kakhulu ngokuthula ngendlela ecacileyo esuthise amalunga eZanu PF amanengi. IZim Life ithi kulesotsha elibotshiweyo lisetheswa icala lokugwaza lokubulala umuntu ebhawa yalo ngelanga leKhisimusi eStone Ridge. Umsolwa weEddington Machaka ubikwa ebulele uJohnson Mungwevu ngemva kokuba uMungwevu embuzile ukuthi kungani ethengisa utshwala obutshisayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi salibonani njani? Yezu uhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengeGoli uyathola basebenzisa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. thina wethu sokuhlala kuyifake imali ifake kwaqala kwabala amayu kwabala amadola kwabuya amaberia check akesikula amabondi amanye amazwi wami ngemali yayefana nayo so kathi sinase amapassport osothiwa serongo sokufuna ukuqaliswa amanye so abantu abathatha amapassport ngo-December bale 1 year ku 10 years in 9 years yonke kumbi i-7 years izohamba mara nje othiwa 2023 ayabe expire i-7 years ihambe mara sukhiphe enye imali futhi kanti bekunani ukuthi ayekele amapassport laba abavele belawo etshintshele uhlelo kulaba kade bengakathathi kulaba kade vele belawo abayekeli bekhontinye ngawabo wona lana ezefika ebangelothi expire besebekhona beyathatha amanye nxa engumuntu olothando labantu ozwela abantu kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu shiwa heyi angazi kakasixolele uhulumente lokhu kakasixolele shiwa sizaphephela emazweni ize siphelele khona sonke sibalekele i-corruption ekhona ezimbabwe shiwa 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 kuzima lokhu
Sibalibonani basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela igama lami ngingobambanani Dube ngikhuluma ngiseZimbabwe ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi bakastudio 7 ngibingelela ubaba uNtungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho ngibese ngibingelela unkosikazi wami yena engusibonkosi Ndlovu ngibingelele labantwana bami uRuth uBlessing loPresence ngibe sengibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eliZimbabwe ngibe sengibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube ngibe sengibingelela izihlobo zikankosikazi wami engibingelele umamazala wami yena igama lakhe engusibusiso Ndlovu ngibe sengibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni le America kuthiwa nguJuliet Ndlovu ngibingelela laye laloba engangazi hayi isikhathi siyeza sizahlangana ukuthi heyi indaba ezezikolo ziyahlupha lezi kuthiwa imfundo iyakha isizwe nami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hayi yonke into izalunga ngibe sengibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni laseBritain ngiyababingelela labanye bonke engikhohluka babingelela abafowethu benganizondeli bakithi ngiyababingelela bonke igama futhi ngubambanani Dube lisale kahle zihlobo zami
kumagumbamane omhlaba kumagumbamane omhlaba zithi sizofika mthwakazi vuka vuka uzithathe isikhathi yiso sonalesa sikho esinye sanibonani kulikhwizo zonke indawo sibonge kakhulu kubaphathi yestudio 7 abayibona indlebe namehlo ethu obingelelayo kungusitini Dube ekhaya sekhini kukwati 12 mbonga kakhulu ukutholakala lithuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi yokujabulisa umoya wami ngosuku lwanamhlanje okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi imithetho izodlala indima yawo ngendlela eqondileyo kuyajabulisa ukuthola imilayezo othi yona Obed Mpofu sephiwe amahola angama24 ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga injalo-ke izano ma ungathi ucabanga kancane izokusebenzisa ikusebenzisa ithethe kuqeda ukuphosela phana njengamafinyela ngithi kulaba ababone ukuthi time yokuthi bamkhafule benze kahle sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu emathebelelendi babanikeza indawo yabo hamba kahle Obed Mpofu singabe lokusiya ngami ngabe vele usele uthuthe lo muzi wakho emathebelelendi yokwakha khona le Harare ngoba kithi awusingumuntu
sanibonani balaleli sanibonani basakaza abahle sanibonani mthwakazi omuhle linjani okhulumayo nguchama ebulilima east bantu bakithi bantu bemathebeleleni bantu besindebeleni bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asihambiseni ukuthandana phambili ngizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabethabi bayezwana singakhangelelani phansi asithanda neni bantu bakomthwakazi asibeni lento engeyethu iMRP ayibe yiparty yethu asiyekeleni ukusupport amaparty eMpumalanga asizisupporteni njalo bantu bakithi kambe sizafa abantwana bethu sibathiya behola umumo njengakhona kusekwenza ukuholisa umumo abantu sebephilele umumo sifuna imisebenzi sifuna abantwana baqhatshe abantwana bethu baqhatshe sifuna imisebenzi hayi umumo ngiyabonga
ngichukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga sesilimile thina singabalimi base-antelope sifakile ingqoloyi imali kasiyiphiwanga kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula sithenge umuthi wezibungu umumbu wethu uyaphuka so siza kwenza njani sitho ukuthi akele sitelele abantu thina phela kakula muntu esingakhuluma la ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubamba imali kuyini
bantu bakithi linjani lonke lapho kwisitudio sezin abalulekwisitudio sezin le intatheli zindaba zethu obingelelayo ngu-TP Ncube laphana bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana sithi khona isitudio sezin yabandulelithatha abantu beplumtree esikhalangeni isitudio sezin ayithathi bantu beplumtree uphela ikhethi futhi njalo sibaningi kakhulu uma kuthi ulalela indaba from emagrupini ubobheka ukuthi igrupu yi-1 ilabantu abayi 200 something ucabanga ukuthi amagrupu esitudio sezin amanye akanjani akhona ubuzeucabanga abantu abalelela indaba from kuredio ukuthi bangaki so siyacela ukuthi lingakhulumi kanje ngododa sibaningi kakhulu abantu abalelela isitudio sezin ngiyabonga
abalaleli weStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi inkantolo ye-Supreme Court kwele Gambia isilahle isicelo samavandla aphikisayo esokuthi yesule impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho kunqobe khona umongameli Adama Barrow. I-AP ithi kufe abantu abangamatshumi phose amane 38 kwele Sudan izolo kungozi yokudilikelwa ngomgodi. Singene kudaba lwemelika. Amapolisa eDenver esabelweni seColorado athi aphakathi kokuphenya udaba lomunye owesilisa ovuke ubhova ngomvulo wadubula abantu abane bafa kuleli dolobho njalo walimaza abathathu. Umsolwa ube ngowesihlanu ukufela kulesi sehlakalo ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Pazen utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa ukuba kahle kahle kungani umsolwa enze isiga esinje. Ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana eMelika kubhahile ngoba impopo itholakala kalula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Ncube.
Isehlakalo esenzeke eDenver laphana eColorado yisehlakalo esethusayo esishwaqisa esihlasimulisa umzimba okwamagama. Ungasibukisisa uzwisisa ngcono ukuthi nxa kuthiwa umbhobho yinkafula kufa kukhulunywa ngani asonto yokudlalela duze kwayo yinto into engasiqedla isibhubhise sonke ngesikhashanyana esingasho lutho ngokuphazima kweliso kusale abantu kuluwaca befile phansi. Nxa uqathanisa lezi khali ezifana lengqamu uzazwisisa ukuthi umbhobho uyingozi enkulu esabisayo. Ungakhangelisisa futhi khona ngale endaweni yaseColorado bengikhangele lapha izivalo zenhlanganiso ebizwa ngokuthi Gun Violence Archive. Uzathola ukuthi sona lesi bekuyisehlakalo sesi-13 ngawonalo unyaka ka-2021. Ubusubukisisa futhi yona i-America yonke jikelele uzathola ukuthi ngokwezibalo kubaliswa ukuthi sokulezehlakalo ezifika 700 lapho abantu kusehlakalo esisodwa abavulela ngenhlamvu kufe abantu abaningi okwamagama.
Lu ngaqedwa njani udlakela lwemibhobho loluncube?
Okokuqala ungabuza bonke abantu abafuna ukuthi baphathe imbhobho abavela eThathalazini, iningi labo bathi bona badinga ukuthi baphathe imbhobho ngesizathu sokuthi badinga ukuthi bazivikele. Indaba yokuthi abantu bavikeleke yinto esitholakala ngisho la ku-constitution yelizwe, ngoba i-security noma ngithi ukuphepha ukuvikeleka komuntu kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Mina bengizacebisa ukuthi kudingeka ukuthi uhulumende aqinise ngokwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu bazizwe bevikelekile, abantu bazizwe bephephile. Nxa abantu bengazizwa bevikelekile bephephile, isidingo sokuthi bayefunana le mibhobho abaningi bakhona abasoze bebe laso. Siyakuzwisisa futhi ngiyakuzwisisa mina Mathupa ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abanye abantu ngenise benzi la ngezimo abaphila phakathi kwazo. Kuba lasisizathu noma kube lezizathu ezenza ukuthi kudingeke ukuthi baphathe imibhobho. Imibhobho ingaphathwa ngamaphoyisa noma ingaphathwa ngamasosha kuphela, kodwa labo baphinde bayiphathe imibhobho. Izimo zakhona kuyabe kudingeka ukuthi mazizabukisiswa udalwe imithetho ezoba very strict eqinileyo ukwenzela ukuthi imibhobho le ingaweli ezandleni ezingafanelanga. Siyakuzwisisa lokhuyana. Then okunye okujwayele ukuhlupha umsakazi yikuthi uthola ukuthi abantu abavele bevulele ngenhlamvu ezikhathini eziningi kuyabe kungabantu ababele izimo ezibucayi. Uthole ukuthi abantu banama-stress, i-stress phela emhlabeni lo esiphila kuwo zibangelwa izinto eziningi kakhulu. So kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abazithola besesimweni lapho lama stresses khona bayebonana labona laba abasebenza ngezimo ezifana lazo nalezo. Into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngalokho kuthiwa yi-counseling phecelezi, ukwenzela ukuthi bancediswe.
Umnumzana Khanyisane Ncube uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ese-New York khonapha eMelika. Kunjalo nje owake waba ngusenator weNevada njalo wakhokhela ibandla lamademokrasi kudale lesenethi umnumzana Harry Reid kasekho. URid ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalombili lambili 82. Umkakhe uthi ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane. Umnumzana Reid waba lilunga lephalamende okweminyaka engamachumi amathathu kusukela ngomnyaka ka-1987 wazotshiya umsebenzi ngo-2017. Wadlala indima enkulu ekupasiseni imithetho yebandla lakhe ebalulekileyo egoqela owezempilakahle owapasiswa ngesikhathi sikamongameli Barack Obama we-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi yi-Obamacare. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa axwayisa uZulu ukuthi achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye osomabhizimusi olahlekelwe yi-$45,000. Ivandla leMDC Alliance lithumela amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.